kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Kulo Studio 7 ngomvulo mhla ka 5 Mpalakazi 2022 ngu Praxedes Jeremiah. Endaweni zethu lamhlanje tukuvuma lokunanzelela ukuthi kukhona okungayenzi okwenzakalayo lokuthi kube labakhona abathatha umlando bavume ukuthi saphambanise. Zimbabwe Christian Alliance bamanyene labe Public Policy and Research Institute of Zimbabwe lamhlanje uqoqa umbuthano wengxoxo iphathelane lodaba lomphuqazo weGugurahundi lokukhuthaza ukuthula elizweni.
Itrial yomnomzana omela constituency ezengeza West uJob Skala iqalisile phambi ko-Magistrate Gufa. USkala uyale icala lakhona kodwa abathe bona hayi kumele diqhubeke phambili mhlaka 13 ngoba abameli behulumende bafuna ukuthi babhale bephikisana la.
Amagqwetha kamnumzana Job Skala umeli wezengeza West ethalele ephalamende obethunisiswa icala lokuphambanisa umsebenzi wemithethondaba bathi akulabufakazi obukhomba ukubana kule cala. Ikomiti enkulu yebandla elibusayo kwele South Africa, African National Congress lithi njengabandla liyaphikisa umbiko wengcitshi othi umongameli Cyril Ramaphosa wephula umthetho ngendlela aphatha ngayo ukutshontshwa kwemali epulazini lakhe. Konke lokhu lezinye indaba izozizwa kulomsakazo. Inhlanganiso elela amalungelo amakholwa elizweni iZimbabwe Christian Alliance imanyene labe Public Policy and Research Institute of Zimbabwe lamhlanje uqoqa umbuthano wengxoxo ephathelane lodaba lokukhuthaza ukuthula kanye lolomphuqazo weGugurahundi. Lomhlangano owenzelwa kobulawayo wenziwa phansi kwesihloko esithi Honoring the Dead, Healing the Living and Reconciliation for the Future. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Iningi labakade besemhlanganweni lobathi bakhathazekile ngempawu zombhuqazi weGugurahundi ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukuya kukhetho kumnyaka ozayo. Umgcini sihlalo weZimbabwe National Peace and Reconciliation Commission, uCommissioner Retired Justice Selonare, ongenela umhlangano ukhuthaze uZulu ukuba alondoloze ukuthula kukhetho oluzayo.
Sisiya kwindaba yokhetho, ngiyathemba utiketho kuzakwenzakala kakuhle ngoba uprezidenti naye wonke umuntu uyakhuthaza ukuthi kube lokhetho olungeladlwa ngudlwangu phakathi. Okumalungana lo mhlangano wanamhlanje, hhayi, mina nje ngame ngibona ngane abantu bakhulume lokho abafisa ukukhuluma bekhululekile. Babhale phansi abayiziphathamandla, siyathemba baza kulungisa lokho.
Unduna Khulumani Mathema yena uchaze ukuba akula kusebenzelana phakathi kwenkokheli zomdabu leCommission yeZimbabwe National Peace and Reconciliation ezweni.
Wokuqala sasingani sibambene la iNational Peace and Reconciliation Commission sisenza lo msebenzi wombhuqazi weGugurahundi. Owakhathesi hayi mbone ngani sebekhatshana songani izinduna esezithethe wonke amandla okufanele aphiwe iNational Peace and Reconciliation Commission. iNational Peace and Reconciliation Commission sonke ngithemba siyawazi ukuthi ile mandate in the constitution engikhangelela ukuthi izinduna zona nxa kuyukuthi kufuna ukuthi kubanjwe into le iqondiswe kuhle ngendlela eza engahamba positivisa uzulu kuyabe kufanele ukuthi izinduna ze nxa National Peace and Reconciliation Commission isiye ebantwini bezinduna izinduna zona zibe zingabantu labana abahamba besiyanika abantu babo iconfidence ukwenzela ukuthi abantu bakhululeke bakhulume ngayo indaba le ngoba abantu okwakhathesa abantu bakithi vele indaba le lokho besisaba ukukhuluma ngayo.
Umfundisi Sikhalo Cele uthi ukuthula kuqakathekile ezweni kodwa impawu zombhuqazi weGugurahundi ziyabonakala kwezokhetho ezweni.
Abantu bemathebeleland abaningi bayemesaba uhulumende wabo. Nxa sekumele bayirejista bayesaba. Abanye barejista ngokwesaba, abanye besabe lokuyarejista. Kube sekukhonokho kusuke kube yinto ephambanisa inani labantu okumele barejiste ukuvota. Abanye nanxa bebhalisile ukuyavota bangabe besiyavota ngokwesaba. Abanye bahambe ngokwethuselwa. So khonokho vele kwenza singabi le number eqotho yokuthi kume njani. Kuthi laba ababhalisileyo abahambe bayavota babuya bekhuluma ukuthi hayi sitshelwe ukuthi sizaliphinda esake sakwenza. So uyabona ukuthi impawu zombhuqazwe lokho ezikhona ebantwini bangapha. Kanti esinxa sikhuluma ngokuthi kabaregister ukuvota babhalise baphi? Abanye bakhona babaleka.
EZimbabwe ukuhlukumezana phakathi kobulili kuvamile njalo uma kungela ovumayo ngokuphatheka kudlakela ngesikhathi sombhuqazwe kuba nzima ukuba lokukhumisana umlotha lokuthula kutsho unkosikazi Sinqonyathi ongene umhlangano walamhlanje
ukuvuma lokunanzelela ukuthi kukhona okungayenziyo okwenzakalayo lokuthi kube labakhona abathatha umlando bavume ukuthi saphambanisa.
Okwamanje uZulu udideke ingqondo ngokuphiwa amandla konkokheli zomdabu ukuba ziphathe udaba lokukhumisana umlotha ngombhuqazi weGugurahundi bethi ukuthula ngesikhathi sokhetho oluzayo kunciphile ngoba ikhomishini ebona ngezokuthula ezweni seyemukwa amandla nguhulumende kukanti usahluko 12 wesisekelo sombuso uthi ikhomishini ilamandla. Ngimele umsakazi weStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ukuthonisiswa kumeli wezengeza West edalela eParliamente uMnumzana Job Scala ecaleni lokuphazamisa umsebenzi wemithethandaba kuqale namhlanje eHarare kodwa elilandula lelicala. USkala uhle wathatha lelithuba lokupha isicelo sokuthi lelicala lilahlwe. Umtshutshisi walelicala uMnumzana Sephataya Bofu utshele umthethandaba ukuthi uSkala watshela abantu esililoni sikankosazana More Blessing Ali, owayelilunga lebandla lakhe ele-Citizens Coalition for Change, enyathime eChitungwiza, ukuthi wayebulewe ngamalunga awe-ZANU-PF. Ubofu uthi amazwi akaSkala lawa ayephazamisa ukucutshungulwa kwalolu daba ngamapholisa ayesadingisisa ukubana engabe wabulawa yini unkosazana Ali. Ebuzwa lidale ukuthi uthini ngalokhu akwetheswayo. USkala uphendule esithi yena akalacala alidalayo. Amagqwetha kaSkala athi umfanekiso wevidiyo osetshenziswa ngabatshutshisi besithi kayivezi ubufakazi bokumbethela kuleli cala. Bahle bathatha lelo thuba lokuphanyeka isicelo sokuthi lelo cala lilahlwa. Elinye lamagqwetha kaSkala uMnumzana Harrison Nkomo ufakaza ngesicelo sabo lesi.
I-trial yomnumzana umela i-constituency ezengeza West uJob Scala iqalisile phambi ko-magistrate Gova. USkala uyale icala lakhona kodwa bathe bona hayi kumele liqhubeke phambili mhlaka 13 ngoba abameli behulumende bafuna ukuthi babhale bephikisana lathi ukuthi hayi amaphepha lawa acasisa kumbe ayatshengisela ukuthi hayi kule cala lenziwayo kona iSkala uthi hayi amaphepha anje kakatshengisa ukuthi kwayenziwe icala.
Yena uSkala uyalaleli cala esithi
uyalaleli icala esithi asiye owaposta ividiyo le ku-social media ngoba even ungathi unanzelele amazwi abadiliwa atsho njalo uSkala uthe yena hayi ungakhangela amalungelo akuleli lizwe alisocala.
umnumzana Harrison Nkomo ngelinye lamagqwetha kamnumzana Job Skala umeli wezengeza West edalela iParliamente. Kuyaxokozela ebhinga kulandela ukhetho lwamabhaya elections ward 20 obekungqikelana ibandla lezanu-PF lele Citizens Coalition for Change. Kulabantu abatshiselwe imizi, kube labanye asebehlala egangeni bebalekela ukukhahlanyezwa ngamalunga ebandla elibusayo elezanu-PF. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Umnumzana Fanuel Cumanzala okubandla le-CCC uthi baningi abantu abajaywe ngamalunga ebandla le-ZANU-PF abelokhu bekhahlanyezwa ebhinga.
Iningi labantu lapha kade sebesethuselwa ukuthi lingayekeli ukuvota le-ZANU-PF iyabuya ke igroupu leyana esesiyabuye sekalungisa ukuthi izolitshaya lonke. So iningi labantu ngapha bahlangene abantu kulabo esindebeleni. Abanye bangkhona babalekela i-Gugraund. So khonokho uma sokhulunywa nge-violence beyakwesaba kakhulu. So yikho-ke iningi labantu besabile bavotela iZANU-PF. Kodwa-ke okunye ngaphandle kwalokho esikubonileyo yikuthi khona abantu kade sokuthiwa khona kumele abantu bahambe labo sobhuku babo. Le yinto entsha lapha ebhinga asizwisisi ikakhulu ngapha ebhinga notakazisebenziswe iZANU-PF. So kathesi yikho abakusebenzisileyo ikakhulu ku-polling station ekamombo.
Kodwa umnumzana Kudakwashe Munsanka obandla leZANU-PF uthi ibandla le-CCC yilo elikhahlameza izakhamizi.
Silosize ngikhuluma nje ngisekalungwizi emzini okababa odwa nguDaniel Zebediya owatshiswa izindlu zonke zintathu zitshiswa ngabantu be-CCC bebanga ubukansela obekalungwizi. Bamtshisela lo ubaba odwa nguZebediya oyi-coordinator yethu khona ngale eKalungwizi. Icala lakhe asiliboni ngelokubana usupporta iZANU-PF. So abantu beKalungwizi bahlala bamudledledle bayethuka sibili ngenxa yokwenzakalayo lapha eKalungwizi ukubana abantu be-CCC balethe abantu abavela eGokwe Kabuyuni ukubana bezobanga umsindo bekhokhelwa ngu-MP wabo uPrince Dubeko osedeclare ukuthi sekuyimpi eKalungwizi.
Umusanka uthi sebebaleka kubandla le-CCC abantu ebhinga ngenxa yodlame lokunye.
Abantu beKalungwizi bebesebebaleke konke ku-MDC baya kuZANU-PF sebengena imizi lemizi bebatshisela izindlu.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda umgcinisihlalo webandla le-CCC eMathebeleni North uthi uhlupha abantu uMunsaka labanye bakhe.
Kuyaziwa ukuthi thina njengabantu besitongeni ngaso bantu bodlakela. Udlakela silubona ebantwini bokuza. Lo omzwe ekhuluma lapha ungutsheketsha, ngumuntu wokuza, nguye olethe abantu bakibo iviki ephelileyo bazotshaya abantu ngendlela engazakibonakale ebhinga. Labo bantu bebehamba ngemota ezeZANU-PF ezibhaliweyo ukuthi ZANU-PF, lezinye ezikade zingela lama number plates. Batshayile abantu hatshe eKalungwizi kuphela, lanamhlanje silokhu silabantu abangalala emzini yabo eKalungwizi esiyabhuwa lena gangara sinampande. Kanti kathesi sokuze kwaspreada kwafika la kubomasimaterele abantu bethuselwa ngabantu bokuza ngabotsheketsa, yibo abahamba besenza njalo. Now ngakhuluma mina ngabatshela laba bantu bezano ukuthi zwanini bantu bakithi, lingaqalisa udlakela olubizwa ngabantu olulethwa ngabantu eliyabe libathethe phandle kwesigaba, ngoba udubo oluyakwenzakala nanto. Khathesi lina abalapha kithi yini elihamba likhombela ukuthi lowana ngowe-CCC kayenziwe lokhu, lowana ngowe-CCC kayenziwe lokhu? Pho mzukwana laba bantu bebuyela kibo esishoneni lizaphila njani labantu bakini?
Usimanda uthi kuningi kakhulu okubi okwenziwa libandla leZANU-PF ebhinga.
Ngilusizi ngalowo muzi enziwe kuthiwa khona utshisiwe. Kodwa-ke lokho bekukhangelelwe ukuthi kuza kwenzakala, ngoba lingahlukuluza abantu lithembe amamonya eliwanxuse evela phandle kwendawo. Labo bantu nxa sebethe babuyela kibo abayibo elibathembileyo, lithi abantu bayasala belikhangele nje kuphela. Uthi abantu kabakho buhlungu ngokube belale egangeni ngemva kwayizolo mfonelwe ngabomama abangu-6 akadebelele egangeni, omunye wakhona ebeletha umntwana olenyanga eyodwa yokuzalwa. So uJeketa yena lo wezana uPF nguye olethe udlakela lodlame ngaphakathina kwendawo. Akula muntu osesukile siyezanwini, bangaka bangasuka besiyezanwini besiyadingana izanu yona ingabathandi kusukusela ngo-1980. Nangu la umfana lo uyamuzwa nxa ekhiliza ukuthi ngwakhona ngale sishoneni. Sebemletha ngapha ebhingi ukuthi kuthiwa ezomela abantu besitongeni. Lesitonga sakhona usiza ukuthi ngakwanisi lokusikhuluma. So ke akula muntu we-CCC othisele umuntu umuzi.
Isigaba sebhinga sijayele ukuvotela amabandla aphikisayo. Amakansila ayevotelwe ngomnyaka 2018 asuswa ezikhundleni libandla le-MDCT elathi sebedlelana lebandla le-CCC. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguGibbs Dube.
Inhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association ithi intengo yempahla isiqalile ukukhuphuka mahlayana ezitolo phambilini kwekhefu lekhisimusi. Ngokunjalo, linhlanganiso ithi uzulu weZimbabwe uza kuba lekhefu elinzima omangalisayo. I-2 liters yamafutha okuphekisa away cooking oil eHarare iqonge isuka ku-$2.75 yaya ku-$2.90. Kwathi i-2 liters yemazoye layo yakhuphuka isuka ku-$2.70 yaya ku-$3 ngamadola eMelika. UNtungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxele siphathamandla se-National Consumer Rights Association umnumzana Efi Lela Ncube.
Yebo, izinto sezicalile ukukhwela kusiya ekhefini lekhisimusi, ikakhulu izinto ezinjengenyama, izinto ezinjengabomagwili, izinto leziyana njengaboflower, abantu abazidinga kakhulu nxa besekhefini lekhisimusi. Kuyinto esiyajwayeleka kakhulu elizweni ukuthi nxa siya kukhisimusi, nxa uqathanisa lamanye amazwe lapho kuba lamaseli kwehliswe izinto ngakomakhelwane khona lapho kubuBotswana kube South Africa, lesi sikhathi ngesamaseli izinto ziyehla zibe lula ukuthenga, kodwa kithi nxa sisekhefini ziyaqansa izinto ziye phezulu. Abantu ngokunjalo soze babe le-Christmas enhle, ngokuba nxa zingamemetheka izinto ngale ndlela zisiya phezulu kutsho khona ukuthi balutshwana bazazithenga. Ngakho-ke asoze ikhisimusi ibe nhle nakancane.
Kusiyafika ikhefu lekhisimusi Ncube kubo-25 Mpalakazi khonapho, libona umumo umi njani kundaba zentengo?
Kusiyafika ikhisimusi isicabangela ukuthi izinto zizabe sezikhwele kakhulu kulalokho eziyikho khona, ngokuba sekwaba yinjwayelo vele ukuthi nxa kufika lesi sikhathi izinto ziqanse ziya phezulu, zigcine ziseneliswa ngabalutshwane kakhulu, ngokuba abaningi vele kabasebenzi, abasebenzi abasolo bathola imali encane, bazuza imali encane emisebenzini yabo. Abanye abasebenzayo njalo kufana lokuthi kabasebenzi nxa kuqathanisa imali abayizuzayo le mali abafanele bayisebenzise ukuthenga izinto. Ngakho-ke sinanzelela ukuthi nxa uqathanisa nendlela vele sesikubona ngayo, uyakubona ukuthi izinto eziningi kusiyafika ikhisimusi ziyabe zingasathengeki ebantwini abaningi, okuza kwenza impilo yabo ibe nzima kakhulu. Kanti-ke kasingakhohlwa njalo ukuthi ngaphandle kwe-Christmas yona le izinto nxa ziqalisa kanje zithatha imali ye-school fees, zithatha imali ya-next year edingeka ukuthi abantwana babuyele ezikolo bayefunda ngendlela efaneleyo.
Ezinye indleko ezifana lama-school fees libona zikhuphuka lazo yini sezivulwa khonapho isikolo? Libona zikhuphula ama-fees?
Izikolo ngobuningi zizaya phezulu kusiya ngokuthi uhulumende uyakuvuma yini, kakhulu lezo ezincediswa nguye ezakhe, ngokuba zidinga ukuthi kube nguye ovumayo kumbowalayo ukuthi ischool fees siqanse siya phezulu. Kodwa ukuqansa sizaqansa, ukuthi sizaqansa ngokungakanani yikho esingakabi kwazi. Kodwa ke kulokho esikubonayo ikakhulu nxa uqathanisa leminyaka edlulileyo, siyakubona ukuthi ischool fees sizakhwela vele kakhulu, ikakhulu kuma-private school, kanti ke lazo izikolo zikahulumende zizakhweza kodwa kasikwazi ukuthi zizakhweza ngamalini njengoba sibona kuso sonke isikhathi kusiba lenguquko zona lezi ezenza umnotho ube nzima ama boarding school azakhweza lalapha lalaphana sikhangelela ukuthi kukhwele njengenjwayelo vele ikhuba lizatshona empilweni yabantu ibe nzima kakhulu ngoba kakukho kusala emuva konke kuhlala kukhwela kusiya phezulu
umnumzana evidlela ncube ngokwenhlanganiso emele abathengi e-National Consumer Rights Association. Inhlanganiso ezimela izakhamizi zithi imisebenzi yokutholisa usizo kwezempilakahle kubodokotela abazimeleyo lezinye nje inhlanganiso kungelambadalo kungaphathisa kakhulu uZulu obhekane lobunzima obokufinyelela usizo lokwelatshwa ngokuphangisa. Intatheli zindaba ye-Studio 7 uMark Peter Ntambi usethulela lolu daba.
Umnumzana Ruben Akili wenhlanganiso emele izakhamuzi edolobheni leHarare uthi bajabula ukubona lapha nalaphaya izakhamuzi zitholiswa usizo ngabalomusa kwezempilakahle.
Some they do it with their companies, some they come in form of churches because it was also complementing.
Abanye bakwenza bezimele, abanye bakwenza bemile njengamakhampani, abanye njalo bengabamela amasonto achiyeneyo. Konke lokhu kuphathisa kakhulu ngoba kusekela imisebenzi kakhansili kwezempilakahle.
Imizamo yokuthola ukuba ikhansili yaleli dolobha isebenzelana njani lama-outreach anje njengoba kulodubo lwesihudu ayisaphumelelanga ucingo lwabo lukhala kokuphela kucele kwezempilakahle. Esinye sezibhedlela seHarare esizimeleyo eseParktown Medical Center nesinye senhlanganiso esike saba lomkhankaso we-outreach kunsukwana esanda kwedlula obuqondane lezakhamuzi zalumango. Lokhu kufakazwe ngokhokhela ke imisebenzi kulesi sibhedlela umnumzana Perry Mutshenje.
We've got a community health program whereby we are reaching out to people within our community, the underprivileged as well as those suffering from drug and alcohol
abuse. Lalabo abalodubo lwezidakamizwa.
Lolu sizo uthi lugoqela ukuhlolwa iblood pressure, ichukela, icounseling, ukuhlolwa esikalini lokucebisana ekulwisaneni lezidakamizwa. Unkosazana Brenda Mzenda walinda uthi lokho kuhlanganisela labantu asebekhulile.
Don't you have a free oral consultation if you have anyone who is above 65 years and then you have a chance of having free BP check.
Kulesi sikhathi sihlola abadala asebeleminyaka edlula amajumi ayisithupha lanhlanu kungelambadalo. Sihlola lawo ama blood pressure kungelanhlawulo njengendlela yokusiza uZulu kundawo esisebenzela kiyo.
Umnumzana Ambrose Bindi okhulumeme lenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association BIPRA uthi izakhamizi kuleli dolobha zihlala zigcwele lapho okutholakala usizo olunje ngezikhathi lapho olutholakala khona ngale mikhankaso.
Kulensuku impilo inzima abantu abaningi abenelisi ukubana bahambe ezibhedlela kumbe bahambe emaklinikhi besiyabhadala imali ezibhadalwa ukuthi bakhangelwe. Lesicelo lezo zinto sikhuluma ngazo kodwa ke sikhona ngathi ukuhlolwa kwabakwenziwayo ngelambadala kuyinto enhle. Izakhamizi ziyakubuka kakhulu lokhu.
Imikhankaso yama-outreach enje yenziwa zinhlanganiso ezijeneyo ezikuqela abamasonto, odokotela abazimeleyo, odokotela bebutho lesizwe, odokotela abalungisa ke umlomo owe-cleft lip, labodokotela abamehlo abenza ama-cataract operation labanye. Isisekelo sombuso seZimbabwe sithi umuntu wonke ulelungelo lokutholiswa ezempilakahle, kanti njalo isiqondiso zenhlanganiso yamazwe abensundu i-African Charter on Human and People's Rights layo isekela okufanayo lokuhlaliseka komuntu i-mental health, ukudla okulungileyo, i-nutrition le-occupational health. Kubhajethi esanda kwethulwa kuleli uhulumende wengezelele imali yosekelo kwezempilakahle yafika kusimo sokuchumi lanye ekhulwini ngesifiso sokuba uZulu esizakale njalo ekhuthaza ukusebenzelana phakathi kukahulumende nezibhedlela ezizimeleyo kulo msebenzi. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Ikomiti enkulu yebandla elibusayo kwele South Africa, African National Congress, Executive Committee, ithi njengebandla iyaphikisana lombiko wengcitshi ezithi uMongameli Cyril Ramaphosa walelo lizwe wephula umthetho ngendlela aphatha ngayo udaba lokutshontshwa kwemali eplazini lakhe elePhalaphala. Lolu daba sizaluzwa ngokugcweleyo silethulelwa nguThuso Khumalo kusasa ekuseni. Imidlalo yomncintiswano wenkezo yomhlaba eye-World Cup eQatar iqhubekela phambili kuhlandla lesibili. Kumaqemba wezwekazi le-Afrika amabili abesele kulomncintiswano sokusele elilodwa eleMorocco ngemva kokunqotshwa kweleSenegal yiNgilandi 3-0. EleMorocco yilo eselithenjwe yizwekazi le-Afrika ukuthi lizenza okungcono. Intathelinzindaba yeStudio 7 uEzra Chisasipanda usethulela lolu daba.
Kusasa ele Morocco linqilana lele Spain. Kuhlandla lesibili kudingwa liza kuya kusigaba sesithathu ama quarter finals alumncintiswano. Ubekuthemba Ndlovu ngumqeqeshi weqembu lebulaya sitqanzil njalo wadlalela iqembu le Highlanders nila Maorias.
Ama games akhona amnandi kakhulu because akula team okuthiwa incane this time. Wonke ama team even now itwa Africa noma oSenegal sebephumile but at least bafinile lapho ku-round 16, so kuyatshengisela ukuthi ibhola liyasukuma. I-Holland ayibhola labo limnandi ngoba badlala ibhola elihle.
Unozana Prince Ndlovu ukhala ngokudliwa kwamaqembu e-Africa.
But so far I think
imdlalo le sitshisa kwamagama. Umnumzana Nqobile Mathwabiswana uthi Brazil izathatha inkezo le.
Iwase sikhathi sizingena kuma-quarter finals sibona ukuthi kona hhayi i-last 18 ziyabe kuyiziphi. Kodwa mina engingani ngiyayiphika kakhulu sibi ibonani i-Brazil ingazama ngcono ukwedlula ezinye team but ayidlali njenge-Brazilian esiyaziya kudala. I-Brazil esiyaziwa isiyo le.
Imidlalo yalo nyaka ye-World Cup iningi lithi isezingeni eliphezulu. Umnumzana Khumlani Ngwenya uyajabula ngale mdlalo.
Ngicabangela ukuthi imidlalo yona sitshintshile kakhulu. Ngokubona kwami ngicabangela ukuthi i-Argentina ne-France zizoba inkinga nje. So la ma-team azohlangana nabo kuzomela ukuthi ya baqine ngoba ama-followers akhona nama-defender akhona hayi kuzima kakhulu. Even nala ma-team aphumile ngiyabona nje ukuthi hayi abezama kodwa lokuzila.
Ilizwe leMorocco yilo eselithenjiwe ukuze kwazi le-Africa ukuthi lizenza ngcono. Namhlanje iCroatia leJapan bezinqilana, kukanti namhlanje ngo-9 ntambama iBrazil izathobelana lele-South Korea. Ngimele Studio 7 igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela umncintiswano nomdlalo wenguquko wamazwe womhlaba ukuthola inkezo eye-World Cup 2022. Singeke ehlukani sihlobothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. AbeZimbabwe Christian Alliance bamanyana labe-Public Policy and Research Institute of Zimbabwe lamhlanje uqoqa umbuthano wengxoxo ephathelane lodaba lombhoqazwe owegugurawundi lokukhuthaza ukuthula elizweni. Amagqwetha kamnumzana Job Scala umeli wezengeza we-state alele ephalamende obethenisiswa icala lokuphambanisa umsebenzi wemthethandaba bathi akulabufakazi obukhomba ukubana ulecala. Kuthi ikomiti enkulu yebadleli busayo kwele-South Africa ye-African National Congress ithi njengamandla iyaphikisana lombiko othi uMongameli Cyril Ramaphosa wephula umthetho. Silugqibeke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.